waku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 kwandula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla leZANU-PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabahuquluzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo leMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya okwenzakala embuthanweni lo sixoxe lomhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kholwane Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro kodwa ngiyabona impikitsha ku-social media abantu bekhuluma ngokuthi abantu bengabe bazithwa. Kodwa maybe singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye in full force and la ama-activities e-MDC nganabantu ngani bokuthi balokhu besalwa these days ithawuni yonke lapho amapholisi bebegcwele bebevala imigwaqo bebenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuyangena i-stadium. Lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngani sesuka zibakhama kakhulu.
Yes, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter laboFacebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyuChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi beqoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphe ephelele ngesikhathi kusenzakala. Sabona ukuthi kungaba lama interpretations amaningi. Abanye abasupport uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi i-analyze lesi sika singatholanga efula picture ukuthi kwini kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela okwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulothwangirayi kwakungani kulethemba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo ungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo. Ubona njani wena khona?
Yes, siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kube loku ngani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu and kwesinye isikhathi amaZimbabwe nakuthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. siyabona ukuthi lesilama election lesilama by election khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuba le kusuba lokhetho into njenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zenza ukuthi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninzi kungaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha kayangena agijimisa abantu ngeva beke kwaba lama-demonstration. So kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imodi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.
Alo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMgabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla leZANU PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla leZANU PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lalo? Siqoxele nobhala obona ngenhlelo zebandlaleli umnumzana Obethe Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende, ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana but njalo nxa sekwenzakele kutsho ukuthi yinto evunyelweneyo, njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike kuphele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi, kodwa uhlelo lolwaqalise ngakatshoni. Kathesi njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi siza kubamba njani, njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakalaisakhangele kungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesukuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila. Kathesi sasikwazi ukuthi sebeza kubamba njani abadala, sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje imosolium le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthiwa ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyaphi yakhelwani imosolium le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo. But ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.
Lo ke ngumnumzana Obethe Mpofu, unobhala obonwa ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leZANU PF, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yeSakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. Inkampani yeSakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. Inkampani le ikhokhelwa umnumzana kulokashe Tagwirei owazakala ngelokuthi Queen Bee. Iphephandaba lakwele Bhilitane le Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundoda osusayo wenza idafeta. Undoda lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undoda lo osusayo akwazi ukubulala, akwazi ukuvusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts othiwa afrizwa kulumende ngamanga ayize. Ani ngoba i-Crop Motors iyo ethenga izimota zikahulumende. Sakunda yibo ozigelekeqe zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amareso nalawa angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu okumangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti sekewafrize. Kambe elizweni elinjengeZimbabwe elibenotho emangalisayo, namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele elizweni le-MMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele. Kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungazungena esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi ahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayethengisela. Umuntu usekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abame bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka. I-by-election ivele inzima ngani, ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kubhukuthwa kule by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi se-United Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla le-MDC alalelwanga ukutshengisela. UMalaba uthi ibandla leli lacela ukuthi liphiwe imvumo yokutshengisela emthethwandaba ongayisiwo owe High Court kona kumele liye emagistrate court. Iphephandaba leChronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lunyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho lisithumele khona nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute yiyo esiyifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bemfuna ukufaka nje umzekeliso nje. Angazi kumbe ngiyabe ngubeke right. Mina bembona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzipithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100. Lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller isenamabreki. Ungayiyeka yetshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Into kumele sizipicture khona ke umzekeliso wami. Kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabo umuntu oyedwa sezihambele obebheka ifamily yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathwele nzima. Abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani. Abakwazi kusasayo nje okusayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka ejoni le nje yena uzoncwaba ngani abantu bakhe kumbe ifamily yakhe? Umunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku. Sibona kubekweleli, kubekweleli, kubekeleli, kubekeleli. Amakhofini adura ukudura. Wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa? Ngithe zipikithe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ingasela ama-break, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kuludubo olukhulu lapha madoda lena elingaphophesiya kwemzansi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda ale. Angiboni ukuthi sibili lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuya kithi area khonapha ngo-2 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zona ezingamagetsi zaqhunywa ngamasele kusungu-2 o'clock. Le 2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zena ama-phone charge za next door. Asawazi abafridge amile, yonke into imile, computer isisebenzisa inkulu, le nkundla zakhona zezibuludu khona petrol. Amanzi la ayabevaliwe, bayenza lokholothwa water rationing. Kunzima madoda kuthambanga, izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar tesi costa ama-30 pound. Umpuphu oni, hayi madoda. Akula asizi ukuthi khona kuthini kunokuyigamela kwakhona lokho ungaqedakaliyo. Kuthulisile kutezi. This is totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthela. Ngikhuluma nje khonapha sikudadness. Thinamakhandlela senza but part of it, defined part of it. Izinto zona ezidlulayo emashops ungahamba emgwaqweni i-Special 5 ave laphana athola ngithi price thingiswa estrid. So ukuthi kuhamba njani vele kuloleli lizwe, hhayi ungathi lilizwe nje lingalabakhokhela. Ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi. Mina sokungidlukumeza.
Linjani bakwethu? Ngitshona njani ilonke nje? Mina ngikhulumayo uMthisho, ngikhuluma ngaseBotswana eGaborone. Ngikhangele ukuthi khona ngikhangele indlela okulahlwa ngayo indoda labathi uRobert Gabriel Mugabe, umuntu owavusa iZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka. Namhlanje ngosebekwa sokuyisecret uthiwa yisecret. Kunjengisa ukuthi abantu laba iRose Acker wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe etrima amaparts abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni. Usobala ngoba walile wathi umfazi wakhe, walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe. Nanguliyo uyakufakaza live ezikhulumela ukuthi bazathatha ama-private parts. Abantu laba isibuswa ngabathakathi bayaloya. Uhlupho lwakithi luyi-one thina, especially siphuma ku-southern part, sile problem ngoba siyabasapota. Nxa sebe kupositioni kabasasikhangeli, asivukeni bantu.
Salibonani basazi sister 7 kakhona mbile lukanondona wande Chris Gandhi, bonke nje Ray Shoto, Mike Hore, Blessing Zulu, Lutungameni Nkomo, lonke nje lonke ngiyalingelela basakazi studio 7. Injani khona ngapha eAmerica? Hayi ngapha indlala thathele, hayi inkayi kuyaphiwa. Ngithi mina ubaba uMongameli beza kukhuluma ngakho indlala lekhona ezweni. Ma ngikhumbula uMoyi uMgabe wathi nxa esebone lokhu abathele ukuthi ona i-national disaster, sibona abantu sebehola izimali o-Christian Care impuphu konke kube kuhle kube Indiana. Nenhlanyelo uMgabe wayesithena ayiphiwe wonke ogqoke liphi ibhathi, kodwa ubaba uhamba e-America United Nations akhulume ngama-sanctions. Ama-sanctions akula ma-sanctions la, ama-sanctions ayikusimile. Ngisebenze railways mina laphana, wavula i-corridor e-Beira, wazavula i-Rutenga, waka le-bridge, le-big bridge yayibuye oil, ebemfayile ama-sanctions. Nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America, kanti bona behlolwa kwini la bantu? Cela-ke uba abadala laba kalihlangana umfana lo bakhulumisane, uzondana kwabo asikwazi thina sazi lutho, sifelani asazi lutho. Abantwana bahlezi emakhaya khona la kuba nobugebengu, sebebhema into ezidakayo, bahambe bebamba abantu ebusuku, bengene ezindlini begqekeza. Hhayi bo, sicela usizi kakhulu. Nesiyangibuya uPeter Makombe, ngiyabonga kakhulu uba usehamba wahlola kwenye indawo. Nkosi busizi. Lapha usobala nganti ngiyalalela lezi ndaba lamaphepheni, wayengumongameli vayisi kaGabe uphekezela Mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba bazamsika bamajekiseni, kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa. Hhayi bo, sicela ukuthula ezweni, sicela ubaba umongameli sibili akhulume le-United Nations, izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi. Hawu, umkhwenya nami ngavuye inkayi zomningi ufazi bantu. Hhayi, sicela ukuthula.
Ngivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi? Udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozimba yikho kanye ngoba uvele bekungake kwamlungela ukuthi alale lo nkomo e-Rose Acker, ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo uMgabe wamhlukuluza kakhulu. So hayi, mina ngimbona uMgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acker ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Rose Acker.
Ye, hayi, lathi siyabonga. Yibo ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi zona +1 202 465 0318. Njengoba ngitshile balaleli, siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane, ingadluli yona i-2 minutes, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni, ngoba nxa imide hayi siyehluleka. Siyabonga. Kesikhangeleke indaba zangapha kwele Melika. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwebandla lama-Democrats eselikhweze udaba lokuthi uMongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela umongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden, onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Okwakhathesi kungathi kubumina mbona ngathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani xa ngikhangela iphepha lelana abalivalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi efuna ukuthi bayembona ngathi kuyabambile.
Manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela, kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga?
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi. Kodwa umhlaba uyabubonile ukuthi bavikela into engayisiyo. Mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika, kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota. Kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi ufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxeka bazoze bathola amavoti okwala. Ngoba intini khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangele icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa la ecingweni esedolobheni leTexas. Amacaco nje kuphela idabu ngesilungu ingoma ka-Linton Kwesi Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Sigqibela-ke uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele-ke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamashumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulendaba ezifana lezendlu okuthiwa i-Blue Roof. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.